Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 22 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhosi wokulwisana nokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo.
Umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu
njalo
indikimba yendaba iyona le ukukhangana nento lezidakamizwa, kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela.
Amapolisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phosa amahlanu 2470.
Yasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa.
Izakhamizi zakoBulawayo sezikhulumisane labaphathintambo bezesa zicela ukwaziswa lapho zizachithelwa khona amandla kagetsi kwenzela ukwenqabela ukulahlekelwa ikudla.
One wokufana babo sokwesibili balengozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwethakulengozi yamarepa ahlukuluzithukumezwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Kulumkhosi umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi abazatholakala bethengisa izidakamizwa bazabotshwa bejeziswe. Kubikwa kulabanye abatsha abanikezwe umhlaba wokulima kanye lemali yokusungula amabhizimusi kulumbuthano. Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 bathe uhulumende wehluleka ukuvuselela umnotho welizwe njalo uzama ukuthuthukisa ihlekana nje elincinyane lalabo abasekela ibandla elibusayo. Omunye obekade kulumbuthano njalo engomunye wabaqoqi bawo ngumnumzana Tamuka Nyoni, owayengumgcini sihlalo wogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF eMathebelele North, kodwa okwakathesi osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for ED eMathebelele North, njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane. Asizweni exoxa ngalolu daba losithalekile Mhlanga weStudio 7.
Sibone ontanga besukuma la ngabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa, bahamba belabantu abadala. Silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imikhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isiyenzakala, kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela, but sesikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi. Sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esiwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima, kusho ukuthi ngase bethole into yokwenza. Ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla esishiyeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrate entweni zemasimo, ebe ngumuntu okwanisa ukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nga kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. khona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ayibaphakamile sibili ngobunengi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indikimba yendaba iyona le ukukhangana nento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela abasidingele imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali yokwanisa ukuthi benjani besiphilise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ingomunye walabo ababekhona kuyouth league ZANU-PF so ngesikhiwa sithiwa khona ngama-retired singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esibuze sibonise abana wethu laba abakhulayo ikakhulu vela these days kulalaba bakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as a senior youth to guide them babonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikhulile I am now 43 kulabantwana umntwana nami my first born she will be turning 19 that is ungomunye wabontanga abafuze bebone lebo ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lami so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi layo uthi hashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo so sikhangele ukuthi abantwana ontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibeyazi ukuthi ke uhulumende okhona kathesi uhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oweZANU-PF
lo ke ngumnumzana Thamuka Nyoni owayengumgcini isihlalo ogatsha labasakhulayo kumandla leZANU-PF eMathobeleland North osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for Economic Development njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eLupane kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezinamakhulu phose amahlanu 2470. Izolo umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umbuthano weLupane ukuthi sebesungula indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa ama-rehabilitation centers. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust njalo eyisakhamuzi seLupane.
Akuthandabuzeki ukuthi umqoka ukhankasela ukuthi abasakhulayo bathiyane lezi dakamizwa into emqoka into ebukekayo kodwa kuyasweleka ukuthi nxa umongameli ube khuluma labontanga ebaqongosela ngobubi bezidakamizwa kuyasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa kubangelwa izinto eziningi kakhulu okumele ukuthi yena njengengcunguthela kahulumende akuvume ukuthi balesandla ekuthini abantwana bahlale bengabathatha izidakamizwa ngabe kubangelwa ukuthi akulanto abangabe beyenza kulamsebenzi bangabe kubangelwa ukuthi ngabantu abahlala behlukuluzekile kuphela ezingqondweni esingathi ngesikhiwa ba stressed ngabantu okungelanto esingathi ehlala ibenza besenza bekulento abayenzayo engabenza bebalekele lezo zinto so kuyatsweleka ukuthi uhulumende adibane ngqo leqinisa lokuthi laye ulomthelela ekuthini abantwana bathathe izidakamizwa kungakho ke lanxa sikubuka okwenziwe ngumongameli ukuthi aqonqosele abasakhulayo ububi bezidakamizwa kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende laye ahlale phansi akhande amasu angenza ukuthi le into into esisabalele kangaka iqedwe
umongameli mnanga kwa ukhuluma ngamanyathelo athi asethathwa nguhulumende wakhe agoqela ukuthumela amapolisa emingceleni yelizwe ungathini ngaleyo miza
Ukwenqatshelwa kokungeniswa kwezidakamizwa kuma-border post kumbe ngithi emngceleni yelizwe yinto emqoka kakhulu okumele yenzakale kodwa ngenxa yokuthi sesiphila emhlabeni kumbe elizweni eligcwele ubungilimbane kakhulu ngibona kungazukusebenza kangako ngokubana bonabo abangenisayo balakho ukuthi basebenze lamapholisa bawafumbathise kungene nje njalo uza afumana ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwa uchwayisiso oludephileyo kungatholakala ukuthi bonaba abantu abangenisa izidakamizwa balobudlelwano kumbe ngithi basondelele kakhulu kuhulumende bale protection bavikelwa kungenzakala nje ukuthi kube isifiso esingazukufezeka ngenxa yokuthi okukhulunywayo lokwenzakalayo ukuthi yena
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi selupane njalo ekhokhela inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le elupane Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathintambo benkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company, ZETDC, zicela ukwaziswa ngokuthi zizacitshelwa sikhathi bani amandla kagetsi ukwenzela ukuhlela abakwenzayo ngemfanelo. Izakhamizi zithi ngaphandle kokuphazamisa amabhizimusi ukucitshelwa amandla kagetsi mahlayana kuphazamisa izakhamizi ezigcina imithi emafrijini ngakho ke ukuhlala bazisiwe kuvikela ukonakala kwemithi kanye lokudla Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Ngoba namagesi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding yabo. But uhlobo esinalo ukuthi abasinike isikhathi nabasiniki esingathi yena lihlelo olucacayo esingathi i-timetable ukuthi hhayi azahamba kulesi sikhathi kube kule sikhathi bahamba nje. Khonoko kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathina sibe ngaleyo ndlela. Thina ziyakuthezwa lokho sihlaka abandlela ababhadala esigamanolimithi abalamafiti. Abantu abanamagesi ahamba for almost 16 hours. Enjalo amagesi engekho abantu abayangayinyangela sasale babhadala imali ezimileyo. Lihlupho futhi loleyo. Njalo sazethu kulabaa amashopu abayinentubana bathe ngamadinareti balokuzwa konakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi balahlekelwa izinto kwezinkulu ngoba kuzwa okunye sokonakele usebekhona phana emafridini into engasathengiseki so zokale zinhlupho njalo sikhazela ukuthi abazathi kakhulu omama kuyabathukuluza abathi bathe bephuma ngenxa yokulabula magesi embeligari siyadinga inkulu one wokuqala babo sokwesibili bale ngozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwethaku le ngozi yamarep bashukuluza ithukumezwa ngabantu so sithi konke lo ngumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagesi sizesa thina yicace iphele thanti lezo yicatshayo ukuthi iwathi ende amagesi ahamba esikhathi eside abuye esikhathi eside yikho sikujimanileyo lokho kuzeso ukuthi loko sicela kulenkishi
batheni bona abaphathintambo bezeso
kulo babo wezele harayo kuthiwa ngu-engineer Mhlofo othena uhlupho lwamagesi ubona ngathi in the next 2-3 months luzaba sekuthineni kodwa-ke abantu bakusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthiwake zokuyiso singena kuwinta nesikhathi sewinta sakwazi abantu abaningi amagesi awa ngenxa yokutikyake zetobuqala so kuzananzela ikhonoko abantu abakhulu ukuthi yokuzenzakala khonoko ngokathi thina izesa akusala ngimelele thina sibe siyidinga ukuthi ngani lo hlupho seyona izesa ayibuye kithi cace ngayenhlupho zayo kodwa ngesesikhathi kwena leyi 2-3 months abayitileyokuthe ingxenye kuzaba ngcono kodwa wakathi esethina impendulo esale bakwenze ukuthi abasiyi-timetable and sathi kasifundi ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwedlula amahola amane ngelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala amafiti so-ke siyabakubeka i-timetable bakonti between 2 hours before amagesi ahamba aphendule masebenzi abantu bencediseke
olunye dubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona into intambo ezekhopha ziyanjonzi ke la kukhuluma khona kuyini kungxoxo yenu lapha
yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bona abayakhanya lesonto amajintambo zamagethe ezekhopha siyakhole ukuthi umuntu lolwazi indaba zamagethe ngoba lalwazi melisende bavumala ukuthi hayi iqiniso sibili namanye amalaya abachathe yiba ngawukhaza abazinto hayi lawo amanye abalethanda kodwa esikutholileyo esingakubele singakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu imeseni kamalayisensi ukuthi abantu benenza ukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe i-ministeloship ngoba bathi bona abantu bayanela amalayisensi ukuthi bathathe ikhopha bayigensa ezikhandi kodwa ngakhanyela ezimbabwe lapha siyakwazi ishamba avala mdala asila khampani emayina ikhopha so bathi bona bezetha ikho kuhluphayo lohulumende sibenengekile okuthiwa iyaniiokaekuthiwa ijoko engenza uhulumende la i-security personnel sokangile bathe ukuthi amalayisensi laya wayikhupheni liwawithdrowe ebantwini ngoba liwenza utshontsho kati xa uzathi umuntu ungumekahamba ayeot ikhopha yena vele kungela mayini ekhopha labo kuhamba njani so ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthiakwezitambo iyahlupha kodwa fansisita futhi sabazilathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha wafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yikuzenza ukuthi utshontshwa lo wume kodwa lo hulumende laye sithe thina kasiphangise ukuthi awithdrowe amalayisensi la abantu abanikiwe ngoba abantu labanasenza ikhophe lelayisensi ngasabopheki kodwa umbuzo ukuthi leyo khopha uyaleyikhetha.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili aweHarare uFrank Mafati loTinashe Maruta abavume amacala okudlwengula lokuthathela imali abesifazane ababili. Ababili laba bavume ukuthi badlwengula abesifazane ababili kuphela hathi abathathu njengalokhu kade bekwetheswa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula ilanga lokhetho ngasiphi isikhathi ngoba isehambise ugwalo lokudwetshwa kwemingcele yokuvota oledelimitation ukuyadindwa lube yi-Government Gazette okutsho ukuthi kuyaba sokungumthetho ukuthi kuvotwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 ninjani? Hayi siyabonga. Songa konke nje likwenzayo ukusitshela izindaba mihlala amalanga. Siyezwa umse. Kula madoda la ahla umakhara njalo abe-CCC. Mina sengicabanga ukuthi amadoda la ngokwabo ngemiqondo yabo vele ngokuzivisa kwabo sebeyibuzele lo khetho. Ngoba la madoda la futhi ayikho into ayenze abantu ikakhulu endaweni yasemaNdebeleni ngoba into engayisho umsakazi kuyukuthi amadoda ayafaka abantu abawina koBulawayo emadolobheni amakhulu. Beqede lapho benzi lutho bethi mabengenzanga lutho bethi bona yigazi izanu yiyo ebanindizelayo njani bona bewinyile ibudget yaphuma for uBulawayo ibudget le iyakuphi isingasasebenzi kodwa kuyibo abaphethe izihlalo cha bantu bakithi singazodlala ngumsi lingalingi bantu bakithi ihlivote yawo CCC lelo qembu lelo party hayi alilayi kusasa ngabantu nje abazayela ukuphikisa beze bekufa bonke befuna bephikise kuphela ngoba kusizayo manje ukuthi uthathe isikhulu lapho ukhale ngalo umuntu omthethele isikhundla uthi uyakuncindezela unindezela kanjani ukunyiza amandla wonke ukuthi ibuza wesile kuubuza bantu bakithi i-MRP yikusasa labantu vukani bantu basezindebeleni vukani bantu basemathebeleni wonke nje
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi siyadangala kakhulu ukuthola ukuthi ingane zisezibulali mazode esikolweni ngoba kungela abazali abazali baphelelwa imisebenzi elizweni iZANU-P F yehlulekile ukukhanda amathuba emisebenzi bahamba bayofuna imisebenzi emazweni bashiya ingane zona iZANU-P F government yesale sehluleka ufaka umthetho ukuthi esikolweni ingane zikwazi ukuthi ziphathwe kanjani bese zisele zona. Uswazi esikolo kumele lube khona zithole uswazi khona zizoqonda esikolweni ngoba emakhaya kusele abazali abazali abekho lamaphoyisa abo ekwazi ukuthi ngaphandle ingane ziyabotshwa uma zisenza okuphuma endleleni labantu nje manje akusela mntu obotshwayo kumpunzi edlemini omunye obamba inkunzi uyabamba ohijacka imoto yabo hijacka owenza noma yinto ayithanda uyayenza as long as umuntu opposition wathi kabotshwa amapolisa kamnanga kwabopha umuntu weopposition kuphela umthetho oseko kulelo lizwe angazi ukuthi bafuna ukuthi libe njani lelo lizwe bakhanda liphi lizwe mabe siya ku-election befike berige manje enye 5 years kuyabe kunjani kulelo lizwe ke sicele ukulibuza lina madoda ezanu p f lif gawula ukuthi i-5 years enye lingayithathi zobe zinjani iy'ngane zethu liyabe linjani lelo lizwe lelo wemadoda sicelani ukubuza ningasiphendula yini kodwa ngabe thiwa ningasiphendula sikajabula kakhulu siyabonga
CJ7 salibona lonke elaleleyo nangapha komnyama ubambile emakhaya lapho isirojo khona izanu iroba iyaqakathekisa amaholi bomdabu iqamba mangenzela amavoti roba sombe ngicela abantu bakithi bathe wethu sebegugile emagangeni lathi sebazali babo sagugile emagangeni philana le mpilo embengaka lizelela mpilo yabantu babethu sivoteleni ku-CCC sizameni ukuthi sikhululise leli ngoba hayi zanu kuzanu sedakeni oluzima ungaziwa ukuthi siyasenze njani kodwa ke ithemba lethemba ukuthi masingalokuzeni leliqembu likajamis singabe ngcono sizameni amandla wonke singarojwa sinduna lamasebhuku lawo abanikwayo bona izimali thina sihluphe
yabona Studio 7 basakazi bethu linjani linjanje lonke hayi sibonge nje izindaba elisiphethelela zona sibonge impela sithi lihlale liyihambe injalo izikhiphe ezinjalo zithisa Studio 7 hayi siyabonga mpela hayi ngizwile indaba ka-Emerson Mnangagwa le kuthi ubise lubhane ha akula nto ozayitshiyela abantu khona ngale lubhane akula nto ozayiyenza ebambekayo kumele ukuthi abantu belubhane bese bethi hayi thina sikubuza ke kupresident ukuthi ora k president njengoba usubuyile lapha uthi uzoselebrate imgabe day sifuna ukuthi usitshele oku-1 ozasenzela khona kumbe oselakwenzayo lokho elathatha umbuso ikuyini kona fanele ubhane izitalada zifila kula zibhedlela izikolo ngamankuwankuwa kuyafa akula nto ebambeka sebenzeni vele kahle kahle umuntu betshela abantu into ebambekayo bengaphoke ukubuka bezoselebrate amabhelide abantu abafayo bekuwela nto abayitshela izakhamizi hayi le bhedi kamgaveli iselebrethwana umuntu osowazifilayo lo hayi waye kukuthi kuyaselebrethe amabhedi akuselebrethe aboma obonikita mangeni ojezeto ziyaphapha emathebeleni ngapha ngale emasonaleni ke kuselebrethe abomgabe ukuze sibone ukuthi okay into ezimbabwe zonke izinto zihamba ngifie nifie njalo wonke umuntu akona mhlobo obandlululwayo uma kuselebrethe abomgabe abonkomo labo ziyaphapha engabandlulwa engaselebrethe kuthi kulobandlululo phela lapho
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ukuhlakaniswazisa konke okwenzakalayo kulomhlaba mina ngisuka ngihlupheke abantu beyatshona bebuthelelwe lupane besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafo wabo bona ababebulala layo ukuthi bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokhu elibhizitshwa lisetshenziswa lingavumi bantu bakithi ukusetshenziswa lithwa lisiyatshelwa into ezingasebenziyo imgwaqo yelupane khwapho sokugcina amaphotholi lisiyakhona eminye vele kakusabalo angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabe ngumuntu okayamselebrate umuntu wabulalisa abantu ngegugrawundi erephisa abafazi esenza yonke into utshona ukuqoqobela usithi ujabulela umgabe bekulima lo
Studio 7 linjani lonke basakazi nabalaleli abahle siyabonga istudio esikhuluma into enhle liqiniso ebambekayo ekhangelekileyo futhi bengithi mina izano lebantu njengalokho okukhulumayo kungu-Trophingolovana Sibanda enkaya izano bakithi ibulala ilizwe liqede nyanyanyanya hlifize abantu ibaqede nyanyanya bagcwala iganga bebaleka bengithi mina ntoke ngikhulumayo zwilinye ukuthi asibambaneni singabe ngamaqembu qembu izasehlula sibe ntonye sibe mbumba sike siyikhiphe at least sesingehlukana ma sesithandake ngoba nje siyahlala sibuswe yiyo kuphela zilongo nje singasehlukana omunye funa ukubusa omunye la ifuna ukubusa omunye la ifuna ukubusa sibalutshwana kangaka yisicelo sami njengesikhangeleyo singaze sithini but izasibusizana siphathe kabuhlungu siye mina ngomunye oyempini ukuthi ngizokhulula abantu bezimbabwe but still baboshe west kwazi kwaboshwa nami engithi ngiyakhulula le nto lena ngasiyayikhangela madoda siboneni ukuthi kuphathwe njani le ndlano le ukuzwa lo president ukhulumento zakhe siyale ebulaleli ze iqedanya ogawulela abalabo bekhulume besiyale befakazela into noma irongo bayiqinise bayenza ngathi right hayi gawule ake likhangela abantu bakinomandebele umuntu bahlupheka njalo bagcwele indawo zonke lezi ngiyabonga
ye kustudio 7 season 7 njani lonke basakazi bestudio 7 labalaleli hayi siyazizwa siyindaba ezimnandi siyabonga ngendawo zonke thina sithi hayi sisithule nzima sibili ngezanu ngoba yeyi kunzima lokhu ekwenzeka kithi lapho siyethu sika siyenziwa wonke wonke hayi sisakwazi ukuthi senzeni
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wakhe kwele Poland phambilini kwelanga lokunanza ukuqala kwempi yakwele Ukraine lele Russia eqale enyakenye. UBiden uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine ukuze linqobe ele Russia. Ngesizwe amazwi kaMongameli Biden.
Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Joe Biden ekwele Poland. UBiden ngomvulo umangalise abantu wathi thuthu kwele Ukraine engalindelwanga. Wazise izolo ukuthi elemelika liza kupha njalo olunye uncedo kwele Ukraine olwezikhali ezifika amadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$500 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Tim Muringai.
Hayi, sibone ukuhamba kukamongameli Biden esiya e-Ukraine kuqakathekile ngoba bathi yona ngesilungu it's positive reinforcement or immoral booster ukuncedisa ukuthi amabutho e-Ukraine athabe and ahambe phambili ngomsebenzi abalawo kathesi. Into eqakathekileyo is ukuthi thina mhlaba wonke jikelele akula muntu ohambileyo e-Ukraine from other countries. Ngama-Ukrainians ame wodwa kodwa banikwe insimbi zokulwisa ngamanye amazwe enjenge Europe, Western Europe, England, Germany, Poland, lani against Russia. Lokho ukuhamba kukamongameli kuzayenza ukuthi bona balwe ngethemba lokuthi ilizwe lo amazwe wonke ancedisayo they are with them behind. Ngoba siyabazi ukuthi iAmerica is the number one country in the world when it comes to military and economy. iChina ngathi asisondele duzane.
Abanye bathi ngabe engakwenzanga ukuya khona le kwele Ukraine abebandla lama Republicans. Ubona ngani izizathu zabo zingaba ziqondile na?
Esoloko okuhamba kukamongameli I think is very good for the Ukrainians and their moral boosting. La lokuncedisa yena umongameli uBiden lapha sesikhangela ukhetho luka 2024 ngoba abantu abaningi even in the Democratic Party eyakhe bathi hayi ungathiwa sekhulile kumele ahlale phansi anike abancinci isikhathi labo esokubusa.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseOhio ngapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso singasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singake hlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela umkhosi wokunanzwa kwelanga labatsha izolo elupane eleRobert Mugabe National Youth Day, abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande. Lingasibamba njalo namhlanje ntambama ngo-half past seven.